Siyajabula kakhulu ngokuphenduka kamnumzana Sikhala ekhaya ngoba akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngiyethusele ukuba ningaphenduki kumbe ukuthi baleke njengomkhokheli okhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala. So kubuya kwakhe sikujabulele kakhulu njalo kusinika ithemba ukuthi kusasa li-promising. Lo ngesaba ukubotshwa kakhe njengomuntu ongayenzanga cala. Akumelanga ngesaba ukubotshwa ngoba into ahamba ayikhuluma eGeneva ku-Human Rights Summit. Wakhuluma izinto adlula yizo, izinto azi-experience-ayo. Njalo siyambonyela ngokubana yena uzimisele ukuphenduka ezo-clarify and ezo-clear ibizo lakhe. Asikhangeleni indaba yabo umnumzana Thimba osevalelwe ngaphezu labanye abayi-77 for okwedlula inyanga ngoba babehlangene nje behosta becommemorate uJune 16. Into ephandle sobala ukubana amalungelo oluntu ayancindezelwa eZimbabwe ngokutshengisela hayi asingesabeli njalo umnumzana Sikhala ngoba yinto esizayihlalela phansi siyilungise sibone njengebadla ukuthi kuza kwenziwa njani. So nyike sigijimele ukuthi uzatshengisela kumbe ukuthi uzatshengisele yedwa hatshi ngoba kasayizima zinqumo eyedwa siyenza izinqumo elebandla. Nyike singesabeli ngoba noma yisiphi isinqumo esizayenziwa sizasithatha silibandla le-National Democratic Group sihambisele phambili.
Kuyini elikhangelele ukukwenza lisiya phambili njengoba esekhona elizweni umnumzana Sikhala?
Okakhathesi njengenhlanganiso silokho sifuyela siyaphansi kuma-grassroots ibuza abantu ukubana yini abayikhangeleleyo ukuthi yenziwe njalo lembono yabo masikhangelele umumo we-opposition kwelakithi lapha eZimbabwe sivisela amandla okuthatha izinqumo ebantwini njengoba umnumzana Sikhala sebuyile and nguye ozanceda ukudrayiva iforce naleyo yokubisela amandla ebantwini ukuthi abantu bezidicide lokuyikho abakufunayo then yena umnumzana Sikhala uzasebenza ngalokho okufunwa ngabantu. So kathesi njengoba sekuyile so thina esomeleleyo njengenhlanganiso yiwuzwa ukuthi uluntu lona luthina abantu bona bathini kuma-grassroots then sesizabona sesizayenza khona lokho okukhulunywe ngabantu silo mnumzana Sikhala.